nxa usikhangele ama-petition, umthetho uthi kungafayelwa e-petition namhlanje. Amalanga engu-7 angadluli, umuntu kumele abhadale imali ethize, imali leyo kuthiwa ngendleko zecala, ukwenzela ukuthi nxa ikhesi yakho ungayiluza mhlawumbe kube nguwo obhadala, kuthi ubhadala ama-legal costs, imali yakhona yokubhadala lawo ma-costs ibe khona. So lokho kutholakala ku-Electoral Act. Imali yakhona leyo-ke ifakwa ngu-registrar we-Electoral Court ngemva kokukhulumisana no-Chief Justice.
Nxa sikhangele indleko ikakhulu ezandise ukuba khona ngodaba olunjengalolu, i-$10,000 ngamuntu munye asomali eningi na nxa sikhangele indleko zakhona?
I-$10,000 imali eningi yokuthi umuntu nje kungaba nzima ukuthi ayithole. Kodwa nxa sikhangele indleko zama-costs e-court, umuntu ocharge asithi, you know, $200 per hour, in 10 hours uyabe charge, you know, almost $2,000. Singakhangela ukuthi icala leli uyabe uqhambe abantu abaningi laphana, kulalowo omangalelayo ukuthi kawinanga kuhle, bakhona abezekhi ongabe baqhambile laphana, labanye abaningi. Kungenzakala ukuthi ama-costs endaba le asike ku-$10,000.
Ngezinye indlela, nxa singathi thina i-$10,000 yakhona sizwa kuthiwa i-deposit, kungafunakala yini enye phezu kwayona leyo?
Sekusiya ngokuthi iindleko zakhona zihamba njani. Nxa ona lo ohambise i-petition engadliwa, kungafunakala ezinye eyinye futhi imali ngaphezu kwayona leyo. Azithi owakuqala umuntu omangaleleyo athi yena ama-legal costs akhe, you know, $7,000. Owesibili naye njengoba eyabe khona ecourt laye ebhadale iloya lakhe and so forth, naye athi iindleko zakhe i-$7,000. Angitsho abona ukuthi imali naleyo ingedlula imali naleyo kalula. Okusho ukuthi kathesi-ke umuntu wonke ongena kurace ukuba ngu-MP kube ngukhansel akhangelele ukuthi kule ndleko yokukhampena ama-materials lami, njalo ahle ahlale esazi ukuthi nxa ngingafuna ukushalenza kumele ngihlale ngile mali engako.